baningi okumangalisayo Nkomo ngoba ngithi uyakwazi ukuthi abantu baselizweni lethu siziphephele kwelase-South Africa. So ngobuningi abantu amaphilisi bayabethathelwa ngapha ekhaya ehamba ngabomalayithi. Khathesi ungananzelela ukuthi since kuvaliwe omalayithi abahambi mhlawumbe bakhona kade befanele bethole i-supply, so ma bengayitholanga so mbona ukuthi kungabe le ngozi ngoba hhayi baningi, angeke ngitsho ukuthi bangakanani ngoba i-statistics sakhona nginaso, kodwa ngakutsho yukuthi yiyo indlela esekuphilwa ngayo ukuthi mhlawumbe uyathathelwa amaphilisi ngapha ekhaya ahanjiswe akulandelele ukuzima e-South Africa ngabomalayithi. But manje since kuvaliwe laba kade befanele bethole kuyonale inyanga bazoyenze njani?
Bakhona yini Dube obaziyo mathupha ababhekane lalolu dubo, kumbe ubazi nje ngoba bekufonela njengomuntu osebenza kwezempilakahle?
Engakuchasisa nje ngokwayokuqondane mhlawumbe ngithi laba izihlobo zami engiyabe ngibazi. Yebo, hhayi kukhona mpela ukuthi abantu bathathela amaphilisi ngapha ekhaya then ahanjiswa labomalayitsha le amabhuku ababekhona ngapha ekhaya, kodwa njengoba kuvaliwe kunje so asikwazi ukuthi ingozi yakhona izoba ngakanani ngoba amaphilisi futhi awahambi, so singazi ukuthi abantu labo bangasizwa kanjani khona ngale la abakhona.
Ukweqisa ukunatha amaphilisi khona kuyingozi enganani emuntwini?
Umthetho bathi kufanele ukuthi ma ngabe iphilisi ulinatha ngo-9 o'clock vela ufanelanga ulinathe ngo-1:09 or ngo-1:09, kufanele ulinathe ngo-9 o'clock. So kusho ukuthi kulo bungozi obungabe khona lapho.
Manje ubona ngani lungaphathwa njani lolu daba Dube?
Lapha nje lathi into ebengicabanga ukuthi mhlawumbe ma kule way yokuthi mhlawumbe kunga-contactwa maybe abe-embassy yethu abangale kubonakala ukuthi mhlawumbe kungabe le ndlela abangasizwa ngakhona. Vele mase sikhulumela kuleyela ukuza ngoba abantu laba ma uceda bathi ukujampisa a day kufana nokuthi u-defaultile. So what about i-2 weeks? So ma uceda i-2 weeks unganathi amalokuza amaphilisi then kusho ukuthi ma ususiyaqala phansi sekuyi-plus or minus, yabo? Hayi, yazi ukuthi into yakhona Nkomo.